sithethi usiza amukele incwadi esuka kuma kumagwedi community eTshansundu bona yiba ba ratepayers eCouncil. So imali esizayihambisa kuba coding yabo still. So sabe sayahlala phansi lapho sibonisana. So sathi sibonisana sisukele le office ka committee ukuthi siyozwisisa induba balazo, but sesifika laphana sacela ukuthi sihlangane lapho sobhuku abendayo yona leyo ukuthi sisise ukuthi bayazi udaba lwangukhona baluzwisisa njani. Kodwa sithe siphakathi komhlangano sithole ukuthi yayikhanya indaba yangukhona bona beyindlu ngabazwanani njalo abanye ngabakwazi ukuthi kulento enjalo. So sithe sesinjalo sabakhulumisa batshengisa ukuthi hayi siyabonga njengoba selihambe kuma-lawyers thina ukubuya kwethu sipoke ukubuya njengoba nje ukuthi i-council emele abantu. Nombali into ehamba kuma-lawyers imele sifake kuma-lawyers e-council. And stating hayi into ekhona le i-development elayicelayo. Of course abakhona namuhla babangekho kubo-92, 97, 98. Ningakhangela iSiyansundu yangkhona sine-veterinary office, sine-post office enhle ukudlula even ebhinga town yona. Sine-office yamapolisa, sine-sibhedlela khonapho. And sine-sikole esihle, one of the best schools, isikole esingcono ebhinga kithi. So sithe sibonisana labo kuthi hayi njengoba seluhambise kumaloya layathi siza kuzwa amaloya yethu ukuthi bayakuthini njengoba le sivele singeyamaloya. Kodwa into ekhona sabatshela sobala ukuthi hayi i-council lapha vele ayibuyele emuva ngoba izimali ezasebenzisayo abantu be-physical planning babuya bazokwenza i-end the. So ifamily engathi siphakathi kwendawo ye-development kumele ikhulumisane ne-council sibone ukuthi zingancedisana njani lakho mama.
Kodwa lina njenge-council lithi abantu laba bayingaphi?
I-council ayiphoke ukuvuka ithi bona muntu wena suka, asisusi muntu. Kumele induna yabo, even induna sayibikela sasilayo kumhlangano ukuthi izabonisana labantu labantu bayo ukuthi abangathi sebephakathi kwendawo ye-development bangasiwa ngaphi.